upresidenti ubaba uSangirai uhlangana labalandeli bethu ekhangela ukuthi izinto zimi njani ngoba isikhathini esedluleyo bezilokhu ezikhala ukuthi zanicefi ibulala ilizwe abantu abaningi besitata njengabantu esihlala singunyembezi namhlanje ubebhoda ukuthi uZulu azwisise ukuthi zani kwayisilo bandla lokulandela ngoba sesibuyela ngeyaku 2000 lapho sasisidla khona imbuya ngoluthi.
Injongo yalimihlangano kahle kahle ingeyani, lingaba lilungiselela yini ukutshengisela esesike sezwa likhuluma ngakho ikakhulu nyakenye?
Anti uyazi Dunga ukuthi thina njengebandla leMDC kuqakathekile ukuthi sizwe ukuthi uZulu yena onguyiwo phakathi kwenkinga ufuna kwenziweni, njalo sesifikile yini esikhathini sokuthi hayibo okungabulaliyo yikuphi. Ngile themba ukuthi uhambo kwakhe lokwakwenzayo uzazisa isifiso sakhe isiphi ekumele silandele libandla leMDC liqasana loZulu ukwenzela ukuthi sibakhiphe kulolu duku.
Lithi lina amalunga enu edalele ephalamende asengawe MDC renewal kumele exotshwe ephalamende. Alubana lithe laphumelela kulokho lizangena yini kukhetho lwama-by-elections lezo zigaba, njengoba sibona ukubana kalingeni kuma-by-elections azakwenziwa kunsukwana ezilandelayo kathesi?
Ngiyethemba kulokhu sakhumbula iminyaka edluleyo ukuthi njengebandla le-MDC besilokhu sikhala ngoduko lokuthi kumele sibe le-voters for, ngoba kuba nzima ukuthi umuntu angene ekhankasa endaweni engazi ukuthi abantu abavele bekhona bangangi njalo batholakala ngathi. Udaba lwabameli bephalamende abasuka ebandleni lethu baya kurinyuwali lapha senzela ukutshengisa uZulu ukuthi abantu abameli labo bephalamende bakhethwa nguZulu behamba lebandla lethu. Namhlanje sebebalekele izifiso zikaZulu laba ababakhethayo ukuthi bangene esikhundleni, okutshengisa ukuthi kabasakhankasi lokhu belandela imigoqo yebandla lethu. So kuqakathekile ukuthi uZulu abone ukuthi laba bantu kumele basuke ukwenzela ukuthi uZulu ayekhetha inkokheli abazifunayo